indaba le emali entsha iqale umnyaka lo oqala usakhumbula ubaba uthi enta i-DTS iphi yena i-RBZ ibiprinti imali so sesiwuzwa futhi ukuthi kukhanya ngani kungaba le mali ebuyayo ngo-November. Kodwa ngokubona kwami indaba ekhona yokuthi u-Eddie Cross ukhulume engakazuzi i-clearance ukuvela e-Reserve Bank, kodwa kungaba leqiniso sibili ukuthi kule mali abayihlelayo abafuna ukuthi ibuye lapha anytime soon.
Nxa kunjalo bakufihlelani pho?
Babe bengafuni ukuthi abantu labana izigilamkhuba lezigeleke eqe eziyenza ungalunganga zibe kwazi kulesikhathi ukuthi kungaba le mali ebuyayo. Kumbe baya bengalungiselelanga ukuthi imali ibuye. So kungenzakala ukuthi amalungiselelo kakapheli. So bengenza i-announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubo.
Ukona ukuletha imali entsha le kuzanceda uZulu weZimbabwe ngandlela bani? Luzaphela yini udubo lokusilela kwemali?
Nxa ukuthi asila production enzakalayo lapha elizweni. Nxa ukuthi akula izulu elizala elilomdumo lapha elizweni. Nxa ukuthi i-politics yethu azilunganga lapha elizweni. Angibona ukuthi imali entsha izaqeda udubo esilalo. Ngoba udubo esilalo yothi imali leyo izabuya iphume e-bank yehluleka ukubuyela futhi e-bank. Yilo udubo esilalo le mali ekhona khathesi. Ikhona imali eningi kodwa ukuthi iyahambela outside ama-banking channels. So udubo esilalo yokuthi singenza njani ukuthi imali ebuyayo kumbe imali ekhona ihambe isebenza ama-banking channels, asho ukuthi siyayithola esikhwameni zabantu makhaya.
Ukuba lesisindo khona singabona yini isiba lesisindo esithe xaxa nxa iqathaniswa le dola lemelika?
Angiboni ukutshintsha khonokho ngoba isisindo esemali enjengeZimbabwe uhambelana le production kumbe lezinto esisithengiselayo phandle kwelizwe. Nxa kungatshintshanga lokho, nxa singela ma-products esiwathengisa phandle kwelizwe, akumelanga sikhangelele ukuthi imali yethu izaba lesisindo esikhulu kakhulu. Sizala sigukudeka ngoba akula production enzakalayo, so sitho ukuthi abantu bayabe thenga lokuthengisa imali, hathi izinto ezibalulekayo.